So we zika descend abaku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni emthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 3 kumpalakazi 2021 igama ngontungameli Nkomo nanzi ezihamba phambili
kubonakele nje ezinsukweni ezidlileyo ukuthi sekumemetheka ngendlela enkulu kulalokho ekade sesikujwayele
umkhakha we-COVID-19 omutsha omemetheka ngesiqubu Omicron usukona eZimbabwe ababanjelwa umkhuhlane izolo bedlula inkulungwane eyodwa 1042
umumomubi ebantwini abaningi bethukile abantu abahlalisekanga
ziqoqa ukuya enkantolo izizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa ezilamaphepha okuhlala asephelelwa isikhathi aweZimbabwe special permit umongameli Biden wethula iziqondiso ezintsha zokwenqabela iCOVID-19 eziqoqela esokuthi abaza eMelika kumele bahlolwe sokusele usuku olulodwa kuphela ukuthi bagade zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela umkhakha we-COVID-19 omutsha omemetheka ngesiqubu we-Omicron usukhona eZimbabwe lokhu kwaziswe ngumphathintambo obona ngezempilakahle njalo engumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga izolo ugatsha lwezempilakahle luthi ababanjwe i-COVID-19 izolo njalo bedlula inkulungwane 1042 kodwa luthi akekho obhubhileyo uChiwenga uxwayise abantu ukuthi balandele iziqondiso zokwenqabela i-COVID-19 njalo uthe labo abangakahlatshwa kumele bayehlatshwa ingcwethi kwezempilakahle bezivele zinakanela ukuthi umkhakha lo usukhona eZimbabwe ngemva kokukhwela kwenani labatholakala vele gciwane leli suku ngosuku. Sokule viki lomkhakha ufunyanwe emazweni angomakhelwane anti South Africa leBotswana. Sicocele siphathamandla senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor umnumzana efidlela Ncube.
Okukhulunywa ngohulumende yinto ebevele silindelekile abantu bebevele sebekwazi ukuthi umkhakha we-Omicron usufikile eZimbabwe kubonakele nje ezinsukweni ezidlileyo ukuthi sekumemetheka ngendlela enkulu kulalokho ekade sesikujwayele ungumkhakha omemetheka ngendlela eyingozi kakhulu ngakho-ke kuzadingeka ukuthi siqaphelisise okwedlula lokho ekade kusenzeka kanti-ke njalo uhulumende uphuzile ukuthi akukhulume namhlanje konke khona lokho bekufanele ukuthi ngabe sekwenzeke yonke into umasinyane hayi ukuthi kuphuze ngalindlela babelokhu bedonda bedonsa inyawo besithi sisabheka lokhu lalokhuyana ubuvele usulindelekile ukuthi umbiko uphume ozathi lo mkhakha usukhona ngokuba vele bekukhanya ukuthi kumemetheka esikubonayo ngokomkhakha lo omutsha
abantu nje jikelele kanye lohulumende kuyini abamele bakwenze
into esingayikhuthaza ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bazigcine ngendlela yona letho inhlanganiso yomhlaba ebhekene lenhlala kahle yabantu ezempilo zabantu iWorld Health Organization babuye balandele futhi lokho ababe bekutshelwa ukuthi bakwenze ukubalela i-social distancing ukutshelelana izikhala bangayi endaweni eziminyeneyo bageze izandla kuso sonke isikhathi basanitize bahlale ezindlini okungadingekeli ukuthi baphume ezindlini ezindlini bavikeleke ngokunjalo bafundisa abantwana bafundisa omakhelwane ngokuba ukuzigcina kwethu kugcina omakhelwane kugcina labantu abethu kugcina isizwe sonke kuqakathekile ukuthi ke siziphathe ngendlela efaneleyo kanti ke kuyadingeka ukuthi uhulumende agcine abantu besemsebenzini kusenziwa izinto ezincedisa abantu ukuthi baphile ngaphandle kokuthi isimo kube ukuthi sesiphuma endleleni kakhulu isu isikhathi lapho ungafika khona ukuthi kuthiwe sekule lockdown okwamanje akuzanywe ezinye indlela abantu bavikeleke kodwa besebenza besenza impilo yabo iqhubeke siyaphambili
Umnumzana efidlela Ncube ngohlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa esezizazithola zikulelo lizwe ngaphandle komthetho ngenxa yokwesulwa kwencwadi ezaziphiwa phansi kohlelo lweZimbabwe Special Permits zibikwa seziqoqa ukufikisa lolu daba emthethwandaba. Umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusi Moses Banda, utshelele umsakazo ukuthi inyathelo leli alitsho ukuthi balwa lohulumende kodwa bazama ukubonisana laye. Umthetho weSouth Africa uthi umuntu engahlala kulelo lizwe okweminyaka edlula emihlanu uphiwa amaphepha okuhlala i-permanent residence permit. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi, waqala ngokumbuza ukuthi abaqatshi bathini ngalabo abalamaphepha asefika komlindi uyacina.
Okuhlupha kakhulu ukuthi leyi announcement njengoba nje ikhulunywe ku TV, abaqatshi bafuna some form of document echazayo ukuthi kanti kuthwani futhi basebembuza noqhatshiwe ukuthi vele yena uzimisela ukuthi uzolungisa njani amaphepha. So kubi impela umumo omubi ebantwini abaningi bethukile abantu abahlalisekanga.
Bakhona yena osibazwile abathi bayabuyela ekhaya.
Abantu siyabezwa belokhe besabuza ukuthi into le izophathwa njani. Abanye uyabezwa ukuthi basangathi balala ithemba lokuthi mhlawumbe kuba nokuzwelwa. Akukehli akukahlwa ukuthi kuzokuba isimo esinjani kusiyaphambili.
Kulula kumbe kunzima okunganani ukuthi umuntu ayenze khonokho osekuthiwa kwenzakale ukuthi ajinje adinge amanye amaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni. Kunzima okunganani
vele khona sususa sakho kwenza uhulumende waseSouth Africa wanika la amaphepha akuthiwa ama special permit kwakubangwa ukuthi abantu babe sehluleka vele ukungena kuma main permit babe nga qualify. Abantu abaningi basebengene ku asylum document just ukuthi benelise ukuhamba bedinge ni service. So i-special permits lezi vele zazibe ngumhleke abantu ngoba bengeneli benga qualify kuma mainstream permit. So asibaboni nje besenelisa abantu abaningi ukumuva to other permits ngoba uma permits amaningi vele akhona angaba ngama alternative akaba qualify vele. So kuyazanywa imizamo ukuthi ukukhulunyiswane labaphetheyo ukuthi mhlambe kube lama waivers kwamanyama ama directions like asesibalise umuntu mhlawumbe one business kodwa ipermit ngqo ye business itshena umuntu kumele aze ne 5 million akhombise ukuthi une 5 million uzothola ukuthi ukhona umuntu unalo ibusiness phela maybe uyapenda kodwa kanayo i 5 million angayiboni unako ukuthi uye uzo. So into ezinjalo into esezisizikhangela ukuthi sicategorize abantu sicela abantu abaningi ukuthi bagcwalise ama form lapha bazongena khona kuma categories lawa friend ukuthi basebenza msebenzi banama skills anjani banama business anjani anama turnover anganani ukwenzela ukuthi makusethulwa indaba le iyethulwe kubaphathi beboniswe mhlawumbe ukuthi bengacelwa kanjani ukuthi okwezinye indawo lapho abenelisa khona ukuxekisa kancane ukuthi hayi yebo nalo ibhizinisi uyabonakala mpela ubulirana usuqhathe mhlawumbe nezizalwane zalapha umuqhatha abantu abangaka kutsho ukuthi noma lingelayo leyo 5 million for example ungenelisa kodwa uqhubeka ngethi lakho singakurenewela.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi ngohlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele Economic Freedom Fighters Zimbabwe umnumzana Innocent Ndivali uthi uhlanganelo mholi we MDCT umnumzana Douglas Monzora baxoxisana ngendaba ezitshiyeneyo ezigoqela udaba lokuthi amabandla amancane afana le EFF Zimbabwe lawo kumele aphiwe abameli edale lePhalamende phansi kohlelo lwe-proportional representation. Undivali utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi ukhethe uMonzora ngoba bebona ngasolinye kanti njalo elilunga le-Senate. Kona athi kwenza kube lula ukuthi afikise izikhalazo zakhe ePhalamende.
Sakhuluma savumelana ukuthi ubaba uMonzora njoba engusenator njalo elilunga lePan Africa Parliament ezame ngemizamo yakhe yonke ukuthi esupport i-committee elwisana namanye ama regions ukuze iPan African Parliament ikhethe upresident from Southern Africa. Ezinye indaba esaxoxisana ngazo ngeze proportional representation engatsho kubaba uMonzora ukuthi njengoba eseParliament sicela ukuthi bezame ukuthi bekhulumisane nabanye ukuze i-proportional representation ibe khona throughout i-electoral system yeZimbabwe ukuze lamaparty amancane lama-independents labo bonke ezinama-community based organization ebe represented. Saxoxisana njalo ngendaba ezimayelana ne-compensation yama former white farmers ukuze kube no-compensation, kube i-land expropriation. Njalo saxoxa ngendaba yokuthi ama-clinic wonke across the country kufuze evulwe 24 hours ngoba abantu abaguli ebini kuphela bagula lesebusuku and emakhaya kunzima ukuthi umntwana ngalunywa inyoka kumbubane ngagula ukuze bethole usizo kunzima.
Kungani ibandla lakho lihlangane lomnumzana Monzora njalo lizahlangana yini lamanye?
I-EFF Zimbabwe ihlangane lomnumzana Douglas Monzora ngoba siyavumelana laye ngendaba yokuthi i-politics yeZimbabwe sokufuze itshintshe ibe i-politics ye-rational disputation, i-politics engelanhlamba, i-politics ene engagement, dialogue. Siyavumelana laye njalo uze i-Pollard iguqulwe ibe lamazinyo, ibe ne-legislative framework. Mina ngatsho ukuthi i-EFF njoba iyaparticipate kuma-election ngo-2018 as i-coalition partner ye-Rainbow Coalition, siyavunyelwa ukuthi sibe ngamalunga e-Pollard. Ukuthi amanye ama-party sizahlangana lawo, kuyadingeka ukuthi ama-party lawa understande thina amanye ama-views esilawo.
Umnumzana Innocent Ndivali ngomkhokheli webandla eliphikisayo ele Economic Freedom Fighters Zimbabwe. Akubizwa ozwayo eHillside Dams Waterfront kobulawayo kusasa lapho kuzaqhutshwa khona umcimbi wokubukisa amasiko esintu Ubuntu Cultural Festival. Umbutano lo uqoqwe inhlanganiso yeyakwenzeke Foundation ixhasane labeHillside Dams. Ingcweti kwezamasiko esintu umnumzana Phathisa Nyathi nguye ozafundisa uZulu ngezamasiko kuthi imbongi elodumo umnumzana Ncindi Lerato Ndlovu labanye abaculi bazalibazisa umphakathi. Sixoxele umqondisi weyakwenzeke Foundation uNkosazana Mhlelusizo Ncube.
Kuzabe kulokudla kwesintu, kuzabe kulomceco wesintu, kulomigido yesintu, imbongi kanye lokuningi-ningi. Lokhu kuzabe kusenziwa ngabahlabeli abasakhulayo, imbongi yethu edumileyo uNcindi Lerato Ndlovu. Kwezembali yakobulawayo lasemathebheleland as a whole kuzabe kulobaba uPhathisa Nyathi ozabe fundisa abantu ngembali yakobulawayo sikhangelele ukuthi kube labantu abangamakhulu amabili kusiya ngaphezulu 200 plus abantu abazabuya kulomcimbi ukungena kuyi $5 umuntu omdala abantwana kuyi $2 kunjalo kuzabe kulamthantani yabisenziwa ezemidlalo kuzabe kule trampoline for abantwana and then kuzabe kule zip lining so bathanda iadventure kuzabe kule canoeing njalo inyama kuzabe kukhona yosiwayo ibrai kuzabe kukhona lethewa ngamabhodi esintu sizabe silenhloko amangqina lezitshwala ezijiyeneyo ezamabele unyawuthi njalo njalo sikhangelele ukuthi kube labantu abazabe bethengisa imisebenzi yabo izinto zemisebenzi yabo yezandla iart and craft lokho sikwenza ukuthi sithuthukise i-domestic tourism eyiyo esiyindlela yokuphila kwabaningi since kwavala umkhuhlane we-COVID-19
kungani likhethe ukubukisa ezamasiko
sikhankasela ukuthi sikhumbuze intsha ukuthi impilo yezolo iyiyo elohlonzi njalo nxa inganakwa ingasincedisa ukuthi siphile inamhlanje engcono ngoba ungakhangela lezi nsuku lokwangena ubhova luka-COVID-19 abantu abasazani abantu sebahlukana imdeni omunye lomunye le noma kuliwa ukuthokoza omunye lomunye uyabe sosinyama yakhe ebhekele ngakho thina abakwenzeke foundation sicabanga ukuthi sicoce lo mcimbi ukuthi abantu babuye babambane bakhumbulane especially ngezikhathi zobunzima lobo khangelele njalo ukucreate iplatform ye-networking for osomabhizinisi abasakhula njalo sikhangelele ukuthi abantu basuke sebelobuhlakani nge-domestic tourism eyokwamukela lokufakaza amazwi amahle ngelizwe lakibo especially ngapha thina kithi ema-Tablelands le ndawo ezinhle kakhulu zokuvakatshela
uNkosazana Mhlela Sizwe Ncube ngomqondisi wenhlanganiso yakwenzeke foundation yona eqoqa umkhosi weUbuntu Cultural Festival kusasa eHillside Thames Waterfront kobulawayo Seli kubonile na okusemaphephandabeni iNews Day ithi izisebenzi zogatsha lwezempilakahle zithukuthele ngemva kokuholiswa imali yebhonasi ngedola leZimbabwe. IHerald ithi iZimbabwe Electoral Commission idinga ukwengezelelwa $11 billion Zimbabwe dollars eyiphiwe kubhajethi yomnyaka ozayo ukuze iqhube inhlelo zokhetho phambilini kwama-by-election aza kwenziwa ngombimbitho kanye lokhetho luka 2023. IZBC yona ithi izisebenzi zikahulumende seziqalile ukuthola imali yebhonasi ngedola leMelika. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani mahlabezi. Siyalibingelela kakhulu hayi thina siyajabula ngokulalela iStudio 7 iPaula iPaula iqiniso futhi thina into esesiyikhalela sesikhalela ukuthi nje abantu bonke abeZimbabwe kabakhethe nje iphathi eqondileyo ngaba yi-MDC ingaba yikamqondisi ingakuba yileyizaphu ona la maphathi akulandaba thina into esesiyifuna nje ukuthi ilizele liyalike litshintshe into eliyenzayo ngoba kunini izane yangena thina sisiye esikolo bazali yathumela inkukura hundi sisesikolo yasitshaya yangiqhamula mina unyawo lwami lo ngisegoli khona ngabuya nzima nisize egoli ngafika ngathola umsebenzi we-contract ngisebenzele ukuthi ngithenge inkomo angilankomo lapho enzeyenza khona umlungu wakhona uzibhadala imali encane ukuthi uyithenge inkomo manje awuyithengetshwe siyacela ukuthi izani nabadala laba bakabahlali phansi bake bapha intambo abantwana abalandela emuva sike sibone ukuthi kuya ngaphe ngabantu bengabuyela ekhaya bayehlala nemuva
Salvonan, ku Studio 7, njani, basakazi we Studio 7. Mina basakazi kule day 1, ayi into le yangikwatisa kabi. Le nto le yenza ngabantu bezamphefo ngale le special ma ungabheka kule video le ngendlela abayenza ngakhona abantu elizweni laseZimbabwe. Kube ngabe sonke abantu sibona ngokufanayo. Shua ngempela yabona kule amavota azayo ngabe sonke abantu baseZimbabwe siyabheka ukuthi iZANU-PF ihlukumeza njani laba bantu ngabheka le moto le laba bantu laba if bebengeke beze bezoyenza into efana lale ngemoto yegovernment if ngabe bekuyigovernment elomthetho kodwa lokho kuyabonisa ukuthi yinto ababafundisa yona ukuthi bephathe njani abantu so ingakho ngithi hayi abaqhubeke bezibone beright kodwa ke okusalayo umbuso wabo uzobaphelela.
Studio 7 vuka njani abasakazi abakhe nabalaleli abahle kuze zonke izindawo. Hhayi nami ngidivele ngiphawule ngezepolitiki ngoba vele ngiyesilahlala siphawula ngazo ngoba vele yilo futhi esilalo kulo mhlaba lo njengoba nje siphila phandle kwamazwe. Indaba yayo ipolitiki ngoba kukhona ongahambanga kahle kwezepolitiki okwenza iZimbabwe yacilicila phansi ngoba iZimbabwe licilile vele icilile ngaphansi kwamazwe seyidinga kaziyitoli icilile phansi kwamazwe. Ye futhi siphawule laphana kulo baba lokuthi awutshele endlini noma igama angasalikhumbula ukuhola ngale Harare. Sithi uyayibona nje lapho esisiya khona iZANU ubonana nje itshele endlini zikhona izifito ezifihlwayo kukhona okukhavarapayo kwapha kodwa ekugcineni kuphela iqiniso lizavela liphume kuphela iqiniso lizavela iZANU imfihlo elazo ngokubusa lelalilizwe lezimba uku-oppositini kuyeyona iZANU bangakubona ukuthi sokubanqunula bakucilisa kuyanyamalala vele kuzima bafowethu kuzima ngelizwe lelani laseZimbabwe kodwa athi siyayicela ivuthiwe madoda labealaba abayikhulumelayo ogawule labochuma ngelinye ilanga basala besigcekile iyahamba ngabe ishayise kuphela ukuthi mboye khonapho.
Salibonani, salibonani maZimbabwe amahle uthwakazi omuhle ngibingelele bonke abalandeli bakaStudio 7 ngezindawo lapha abakhona. Ngithi ngiphendule indaba kamabutho othi khona abachayela undoda akusibantu beZANU-PF. Lundoda ufonela laba bantu ngokuyazi ukuthi vele iZANU-PF yizigebengu. Waye ngabonanga ukuthi lo umuntu ongimisileyo ngumuntu womthetho ngcono ngiyeke. Ubize nje abantu laba bafonele kwazi ukuthi thina kuZANU-PF vele siyachaya. iZANU-PF akula muntu ongakwaziyo ukuthi vele ngezigebengu. Yona ngokwayo izigebengu. Bona ngokwabo even ingane encane ungayibuza njengamanje uthathe amapicture amapresident akhonsetha wonke eZimbabwe wafake la ufakele kamnangagwa umbuza ingane encane ukuthi nganguphi umuntu lapho semoshile ilizwe mntanami uyakutshengisa ipicture kamnangagwa ukuthi umuntu osemoshile nangu.
Yebo, linjani lonke, maZimbabwe amahle, linjani lonke, khona ngapha entshela nyemba, ePlantres inyama linjani lonke, ngiyalibingelela, bomdlongwa ngithi salubonani lonke, ndethemba liyaphila, hatshi lami ngiphilele kakhulwini, ngiyalibingelela bathandekayo, lani ma-12 apostoli amahle, indawo ngezindawo, akube lokuthula libambane emabandleni, libe kuxokozela lokuxabana, ngiyancenga bazalwane bami ngoJesu Kristu ngomusa lo ngothando lukaNkulunkulu ngithi laphele khonze khona lokho elakufundiswe ekuqaleni libhabhathizwa lingalahli libambelele kikho lingapheli ithemba lingapheli uthando kodwa usala ukuthi hayi likhuleka kuNkulunkulu bambanani bazalwane bami. Ngiyabonga olibingelelayo umzalwane wenu umfo kaDlamini.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. iVoice of America ithi ukumiswa kwendiza mchina ezisuka kwele South Africa ngamazwe aphetheya phezu komkhakha we-coronavirus omutsha we-Omicron sokube lomthelela omubi kumnotho walelo lizwe. I-AFP ithi ele Uganda sele engeze amabutho alo eliwathumele kwele DRC ukuyalwisana labahlamuki beqembu le-Allied Democratic Forces. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden izolo wethule iziqondiso ezintsha eziphathelane lokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus ngemva kokutholakala komkhakha walomkhuhlane omutsha owe-Omicron elizweni lakhe. Ekhuluma kumabonakude uBiden uthe zonke izethekeli eziza eMelika kumele zihlolwe lomkhuhlane sokusele usuku olulodwa kuphela ukuthi zigade kungelani lokuthi zihlatshiwe ijekiseni ye-COVID-19 kumbe kazihlatshwanga. Uthe usesungule uhlelo lokuthi abantu abangela ma-health insurance bazihlole lomkhuhlane besezindlini kungelampatalo, kuthi labo abalama health insurance babhatalelwe yilawa mankampani. Uthe njalo bazasungula amakliniki ajonge imideni lapho kuzahlatshwa khona abantwana labadala abayabe befuna ijekiseni yesithathu i-booster shot. Wengeze wathi abezempilakahle bathi inani labantu ababanjwa lomkhuhlane likhangelelwe ukuqala ukuya phezulu khathesi nje sokuyiwa kusikhathi somqando. Ngokunjalo uthe abantu kumele bahlatshwe ngobunengi ukuze bavikeleke. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika, umnumzana Tim Moringayi.
Sibone ubaba uBiden ekhuluma ngokwama-family clinics lokuhlatshwa kwemuli yonke in one spot shop, lokuvula okwama-rural clinics. Labantu abangela insurance lapho eMelika bathe bona bazadingelwa uncedo so that they can be vaccinated mahara. Into eqakathekileyo siyakwazi ukuthi kule saying or i-proverb esilungu ethi yona you have to be healthy to be wealthy. Into eqakathekisekayo lapho eMelika is ukuthi unotho lwabo luvele ebantwini, so ukugcinisa impilo zabantu kuqala is the most important thing kulele lizwe. Umkhakha lo we-Omicron awukhethi ukuthi ngumuntu omdala mbene ngumuntu omncane, and abakakwazi ukuthi ama-effects angikhona ahamba kanjani ngoba it's still new. So yeah, ngiyabona ngathiwa abantu abaningi ngobuningi babo sebezahamba behlatshwa ngoba abantwana they are more susceptible to ama-disease anje ngoba babehamba ezikolweni kuma-sports lama-facility amaningi. So mbona labo abazali babo sebehlatshwa labo even across the nation.
Ukuthi abantu abaza eMelika sokumele bahlolwe sokusele usuku olulodwa kuphela ukuthi bagade, ubona kuza phathisa yini ekwehliseni inani lalabo abalakho ukuzala lomkhuhlane kuleli lizwe?
Ye, kuzanceda ngoba siyabona ukuthi i-COVID iqalisa laphana. Umnumzana Trump wathatha isikhathi I think 2 months to react, and then kwasekusiba le spread eyayenza ukuthi kube lama shutdowns. So okwakathesi ngiyabona bele model of how not to shut down ilizwe but continue to ukuthuthisa abantu ukuthi bagqoke ama-mask and bafakwe i-vaccination lama-booster.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Sixoxela ese-Ohio khonapha eMelika. Siziphethe ngebe sihamba phambili. umkhakha we-COVID-19 omutsha omemetheka ngesiqubu owe-Omicron usukhona eZimbabwe. Ziqoqa ukuya enkantolo izizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa ezilamaphepha okuhlala asephelelwa isikhathi aweZimbabwe Special Permits. Umongameli Biden wethula iziqondiso ezintsha zokwenqabela iCOVID-19 eziqoqela esokuthi abazayo eMelika kumele bahlolwe sokusele usuku olulodwa kuphela ukuthi bagade. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven na. Eyami impela sonto isiqalile, yimi uNtungamilinkomo.